kule kuwilo ngxoxo kade ikhona emsakazweni omunye khonapha we-wireless elizweni lapho esibuze khona uminister uMavima hayi ukuthi imali iphuma nini. Wasesithi yena imali iyaphuma inyanga lingapheli, imali yakhona yi 200 bond umayithole ngabantu ukuthi basizakale. So kodwa namhlanje ngikhuluma kunje akula loyedwa othe siyitholi.
Alisoli ukuthi kungaba lobandlululo kumbe okunye.
Inkinga ekhona ukuthi abacacanga ukuthi indlela abayisebenzise ukukhetha abantu yiphi. So akula ongathi ibhale lapha nansiyana, asikhangeleni ukuthi abantu abazuzileyo kumbe abazazuza bayaqondana bengithi lokho kubhalwe ukuthi indlela abakhetha ngayo iyavumayela abathole imali kumbe bazayithola imali ukuthi bayithole. So kathesi inkinga esilaka ukuthi kasilakho kubhalwe khona ukuthi singathi hayi abantu abazathola imali kukhangele izinto lezi nangu usuyitholile and kuyatsho ukuthi hayi lowo muntu imali ade mele ayithole. So khonokho kuba le kudala imibuzo yokuthi kuzaba kukhanyisa nje qonde yini nto kuzaba nobandlululo. So kuze kube isikhathi sokuthi imali leyi kuyenze kuyanini asikwazi, njengoba kuthiwa ingaphele into yokusasa asikwazi. Kodwa-ke nxa sekuthe kwakucaca khonapho-ke sesizathi kithi hayi ngendlela esibona ngayo lapha kuhambe kubi, lapha kuhambe kanje, lapha kuhambe kuhle, nxa kuhambe kuhle.
Amalunga enhlanganiso yakho awuqhuba njani umsebenzi?
Kathesi sikhuluma kunje akuvaliwe ngxi akula abantu abasebenzayo abantu esisebenza laba kula abahambayo emkambo ukuthi bayithengisa bathwele imali baphile. Sokuvaliwe akula muntu osemsebenzini nxa ngikhuluma nje kunje. Futhi ukuthi-ke kulobu nzimanyana kakhulu ezindlini lapha abantu abaselamali ezokuthi bathenga ukudla. Ngokunjalo-ke kuyisifiso sethu sokuthi ngabe kuyaphakanyiswa mbijana abantu benelisa ukuthi bayehambe emsebenzini kumbe kube lamazopho ukuthi nxa besiye emkambo uhamba inani elingaka nxa kufunzekthi kwehliswe phela ukuminyana. Kodwa-ke ngesifiso sethu ngaba kuthiwa kuyavulwa ukuthi abantu bakwanise ukuthi basebenze ngenani eliphansi njalo futhi kulandela izinqumo zenezo ezibekiweyo zokuthi kwehliswe ukumemetheka kwamkhuhlane ezigqugquzelwa inhlanganiso yezempilakahle yomhlaba jikelele, i-World Health Organization. So kuyisifiso sokuthi ngabe kuyavulwa mbijana abantu basebenze, at least kube ngconywana andi babethola kusela kona kuncwana ukuthi bona bethi basuthenga ukudla. Ngoba inkinga yokuthi abantu abazisebenzayo kabanamali ebayibekayo esingama-savings ukuthi wenxa sokunje umuntu edobha ikhadi lebhenki ahamba athi ngithiye kuidolo kwami laphanamana ngiyedobha isawuto le phakethi lamatemba kathesi-ke akula akunjalo. So ngokubona kwethu ngaba kuthiwa kuyavulwa mbijana abantu basebenze kodwa bekhangelwa ukuthi balandele izinqumo zokuthi behliswe lo mkhuhlane. Impahla zokusebenzela sebesifisa ukuthi ngabe uhulumende nxa yenxa kuvulwa kunjalo akhuthaze ukuthi abantu bagqoke izinto zokuzivikela kumbe ngamamaski lawo abantu bevunyelwe bagqoke nalawo even okuzivazela okuzithungela. Siyawazi abantu abasebenza abaningi fele basebenza ngezandla abayenzi bathungela amamaski. Ngomnakalo thi nxa singaka ezempilakahle sinakala ukuthi angancedisa ukuthi avikele ukumetheka komkhuhlane lo nxa abantu bengabamba naleyo-ke imilayezelo yokuthi baziphathe njani nxa besebenza.